Ekukhulumeni kwabantu kuvamile ukubana abantu nxa besitsho babe lomutho wokuthi ngesingisi we are two sides of the coin. Ungakhangelisisa into eyenzakale lapha eZimbabwe ibuhlungu ngendlela eyodwa lokuloku kutshengiswa iside yecoin eyodwa eyinye iside ingatshengiswa. So ukuphumisa kukabongameli laba bantu bephuma besiyale labo bebesiya kutshengisa omunye umhlubulo endala imali leyo ukuthi umi kanjani. Ungakhangela kapho kwaqala khona ukuthi mhlawumbe uhulumende azaphrese i-panic button sokubule ipholisa lisemsebenzini sokubhonjwa i-police station izimoto zamapholisa sezithisiwe. Akula muntu ebengahlala agoqizelelanje hhayi ebele sizihlalele sizabona ababayaphelela khona kwasekungena-ke kwabona bona abantu abangena bacina besebenzisa udlame olukhulu kakhulu olungamela ngabe lwasetshenziswa. So konke lokhu kumele kuchasiswe ngoba akukhulunywa phela. Angikaze ngizizini iskyes ikhuluma ngomphelisa lo wafayo. Angikaze ngibona amapikisa amalokozeni ama-police stations abhombayo amapholisa egidikiswa echaya. Akuphumi konke lokwa kuphuma nje ngapha kuphela ngapha.
Kodwa-ke kulabanye phela abantu abathi khonokho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwenzela ukuthi ahambe avimbe phela ikwenze ukuthi iqiniso eliningi ingaphumi.
Mina angiboni ukuba yinto yokuvimba ukuthi kungaphumi ukuthi njengoba ngisitsho yinto eyokuthi bona imihlubulo yombi kayifake esokala egcekeni ngoba angisho abona abantu abaphandle labana bona bavukele umabonakude laba o-TV abezwa okunye okwenzakalayo phakathi la. So umabonakude laba ababamukelayo ngale bavukela i-one-sided story umhlubulo owodwa lo ngikhuluma ngawo. Lo munye awaziwa muntu abonwa muntu nalaba bengasazikhulumelanga kuthi awusozizwakale umuntu. Yayikho ubona esengibona kusalobuza yekelako ukukhulumela kelokwa.